Endabeni zethu lamhlanje sokulabantu ababumba ibandla eliphikisa elibusayo elibizwa ngokuthi New Patriotic Front okubikwa ukuthi lilamalunga ecele leZANU PF elaziwa ngokuthi Generation 40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe ukuthi athathe isikhundla sikamnumzana Robert Mugabe. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma kungenzeka ukuthi abhekane lalokhu okwehlela umnumzana Robert Mugabe ngoba abalandeli bebandla lakhe bathi sokumele asuke esikhundleni. Inhlanganiso ezimele zodwa zithi kumele kuguqulwe indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho kweZimbabwe ukwenzela ukuthi impumela yokhetho ithakazelelwe ngabantu abaningi. Ikhansile yedolobho lakobulawayo isibike ukuba akukabi labantu asebehlaselwe ngumkhuhlane wesuhudo njengakwamanye amadolobho kweZimbabwe. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlolisisa ibandla elibunjwayo okuthiwa yiNew Patriotic Front elithi umnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe leZimbabwe wahlukuluzwa okumangalisayo libutho esuswa esikhundleni. Ibandla leli lithi inhlanganiso ye-African Union kumele ihlolisise udaba lolu. Kuhlelo lwe-Live Talk lamhla sihlolisisa umanyano we-MDC Alliance olamalunga axabana okumangalisayo kanye lokwenzakala kwamanye amabandla aphikisa elibusayo eleZANU PF. Thumelani imilayezo lweni kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.